izolo ebusuku indoda lo okuthiwa ngu-Friday Pinto ngeze ngifonele esithi yakhe isitshaywe nge-petrol bomb, imota la itshaywe nge-petrol bomb amadoda angu-4 akade evala ubuso, ababili bethwele imbhobho. Bathe bethethi ukwenza leso senzakalo babaleka. So uye waba-threat labantwana endlini khonapho kusenzakala khona wazothi belikade waphuma endlisifithara abantu bancedisa ukuthi bacitshile.
Ucabangela yena ukuthi kuhamba njani la?
Well, izini nomuntu onganye uyabe ephathekile uyabe bona nje ukuthi no into le isukela endaweni yakhe leyo yokuthi abophise iqembu lelo libusayo i-ZANU-PF ukuthi kalenzanga into ngendlela. So yikho lapho kusukela khona kungayisikho lokhu ngabe konke khonokhu akwenzakalayo. And njalo indaba le njengoba yindaba engani sisondele ukuthi izwakale enkantolo ngezinye iy'ndlela zokuthi kwethuselwe u-Friday Pinto.
Khonokhu kwethuselwa kwakhe ubona ngani uzayekela yini ukuthi ayenze khonokhu akwenzayo?
Indaba isisenkantolo khathesho ukuthi angayi-withdrawer kodwa eqinisweni indaba esisenkantolo sokumele ukuthi iziwe iphele angithi yes. No amount of pressure is going to change the complexion of the matter. He is still determined ukuthi ikhesi yakhe iziwe idluli. Kathi vele okubangalisayo kuyini, i-MDC yadlula kushonisa isibanga. Awuyiso intolerant wokuthi iqembu elibuswayo kanti sahanjiswe enkantolo. I-30 second republic is different, angithi. Not that we are choosing it ukuthi yiye kwenzileyo ngoba indaba esayintefiketa. But ngisethi kusho ukuthi kuobani ukuthi ngabe kuyisisusa soneso. Kodwa njengoba into iripotiwe asekeleni namaphoyisa a-investigate, sibone ukuthi ngubani okwenzileyo.